Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lephalamende olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lumsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla le-TRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya phambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lephalamende olwenziwe namuhla. Ama-polling officers valisiwe ukwenza lumsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla le-TRIPC. Umkhokheli we-Atuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi iZEC yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho. Ibethesa icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga. Kodwa yathuzi ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli ephalamende ngemva kokubhubha kwelunga leZANU-PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla le-TRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU-PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentatheli zindaba. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu njalo ithi abe-TRIPC yibo abatshaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
Udaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi uma sokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yena inketabetshani kuqala ukubana abantu bekhonjise ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. Kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bomb wa ngama-polling officers, abantu abaye besazakala nge-hold party position, but ababalisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle, ngabantu abangaholiswa kahle, kuyahlala kulethwa ama-allegations agene sibona.
iZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo, kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele mpela abaxotshiwe ababalisi. Kungaba kusenzakalani lapho?
Elizweni lethu ngihlala kukhonjwana ngeminye ikakhulu uma sokubuya ekhethweni. Uzathola ukuthi vele uma bengababalisi abe-affiliated be-A2s, uhulumeni weZimbabwe, inhlanganiso njengabo-A2s ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo. So kuyabe kungethusi kule element of fraud.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF lanxa nje bona bezanu PF bekulandula lokho
udlakela lothetho lwezimbabwe into eyodwa njalo asho nto yanamhlanje sile minyaka i-42 years yethu lonke akunathitho osenakelezakakuvuladlakela so akumangalisi bangathika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki yezimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-tollgates. Limali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizokuthi idola leMelika selibizela singathi 500 iZimbabwean dollar. Singananzelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-tollgate singathi imoto ezincane kwalokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yena le sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe nawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo, kodwa nxa siyikhangela kathesi isakhwela yini intengo masayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha, singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusele ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Ke singakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-products. Kodwa ingenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo. Intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga sibone engani ijengo isiphela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japheth Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kurembula.
Kweze maphandleni, inkomo zivikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamaNdebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixhophele Studio 7 zithi sezidlele evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe esejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi samadoba umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Enyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula, konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje. Lonyaka silebhadi.
Ukhansela kwa-10 eShape eKwanda South, umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo, kudliwa ingqoqo zomlomo. Lonyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho, amapoze gone dry, amadamu angikhulumi. Sikhuluma nje ngiyabona inkomo 102 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzululayo ubhekane nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumende.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lonyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanyangane kuyamsinda, ukhanyangane kuyamsinda ukuthi anika abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eKwanda North, unkosikazi Phathiswa Yenkala, yena odi bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abalokokudla le mpuphi yadura, igokokosi lithenga 120 rand iphindu yeligayisa nge-40 rand. Kanguthi sesuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare vela sisakwazi ukuthi salugcinani. Sesokusithi inkomo zone ekudleni bekusesengcono, kodwa amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kuselamanzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondisi ogatsha olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakatholi imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhonjulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebuleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa indlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaWard 16 ebulilima ekubandla le-Citizens Coalition for Change, kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuWard 16 eNdata. Ikwe ngikhulele khona ngingaphansi ebandla le-CCC lapho engincintisa ngikhona. Ngikhangelele ama-villages angusikisi agocela imbuyu, imkwenda, indaza, ijombolefu, imakhwa kanye lenyanga. Ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatshala special welfare kusiphi. Ikhankaso yami uyaqhubeka nje kakuhle. Kakhulu lutho olunzima. Lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana. Uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla. Umsebenzi uyaqhubeka. Namaposters silawo akula lutho oluluhlupho.
Njengowesifazana osakhulayo, kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini? Abantu sebesamukela ukuthi hayi, lo wesifazana uyakhokhela, abakubandlululi.
Njengowesifazana osakhulayo, akula lutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle, kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu, kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil?
Izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiclinic. Idombo lefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulilini. Lesipho lenetwork sisemuva kakhulu, sisebenzisa abagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga. Siyalima kakhulu kodwa kasivuni, siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezinyamazana. Ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba. Silohlupho njalo lwamanzi kwamanye amavillages ethu. Awala migodi. Ikanka le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo. Ngamagodigodi ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo. Abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankase kizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela, okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi. Kumuli bazwazi ndokumbila kuti mundihale ndili mwana wenu nezi 3 za September kudzina ndinomumila mukansili muntutu wakankwedu kuti ndikudze ntutu wakankwedu ndili mwana wenu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingairimiridza chini wadi yedu kudzeti huwane dzishedzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vazvai.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 3 ngonyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gandle. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima, ukansela wedede. Ubaqala ngiyakwamukela uhlelo omnumzana.
Salubonani Mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Welengs Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa, sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babezaqedisa grade 5, 6 and 7 bekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha ukuzibuse then wathatha isikolo lesiSeroy. Kathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7. Abantwana bonke isikolo sona lesi bay 218. But kulezi nje ezokufundela ezingu 4 kuphela nesingizi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona ECD yangona bayafundela phandle. Ama grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo lesiroyi at least kuyafunakala about ya 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke akuwange district ahlanganisa bowange colliery amachina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sonalesiroyi Wellings Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sonalesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sonalesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibachela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswela abazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye iindawo. Okathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingazibuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva two behind kakhulu. Thina njengamakanzelasi mina nekanzela yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground, so thi sili ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umoya ongarayithanga even nxa lingafika isikolo sangibona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphunguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha bafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenelele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulababalisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo, because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms kwele ukuthi lesi size lapha edeshi. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilahle.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eleZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chigenin 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, wawa 0 triangle 0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili collection liphethe ama single alo amathathu. Leli liqembo elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Ispanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. Lapho ngokuqala ngangomuntu engithi ngifuna ukuzama mbona ukuthi kahle kahle ngiyayikhona yini lento. Ngakwalifya yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngokuya ngabona ukuthi hayi abantu ama comment abantu badayi mfana awuzami kuyisigi elifuthi sikesibone ukuthi kukhona yena kubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama ngithana okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona okukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi injabulo, xola moya wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi umuntu omnyama uyinkinga.
Ziba amadoda impilo lezi zizisilayo uzothola umuntu esenzileka nje usiza umuntu akanina.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze-South Africa zithi zona 078 23 23 545 078 23 23 545. Yikho lapha esixhumana khona esitholakala khona. Umuntu ma ngabe lakho kukhona ofunayo ekhona ukuwudinga la ku-YouTube ikazeli ikhona yathi Decent Ispanda and siyaphambili collection sikhona la ku-YouTube usatholakala laphoya.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Abalandeli embatshela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili collection kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Isigqila Sothando. Engicabanga ukuthi yiyo ke esizabe kumlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili collection yona ibaphatheleni. Siyathola uthando kukutsho ukuthi abantu besupport kakhulu esakufuna kakhulu lothando lwabantu besinikeza amandla besigqugquzele lapho esilahleka khona bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Ispanda leqembu lakhe lesiyaphambili collection ngale. Abafana besiyaphambili collection besabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabu Union ePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission. Ibethesa icala lokusekela ibandla le-CCC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara zolukhuphule impatalo yentuba zama-toll gates. Kwanele Oliver Lelisayo, Muntungamili Nkomo, Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.